Lokhu kuphume emhlanganweni wabalobi owenzelwa eHarare ngaphambilini kombukiso omkhulu wamabhuku weZimbabwe International Book Fair oqala kusasa. Ingcwethi zokuloba zithi ukwanda osokusenza abalobi abazidindela amabhuku abo sokubangela ukudindwa kwamabhuku ngesiphangiphangi, amanye agcina esethulwa enokunengi okuphazamisekayo. Unkosikazi Virginia Phiri uthi abantu bagcina besanda bezidindela amabhuku abo ngoba abadindayo labo lezabo inkinga.
Uthi usiyabo publisher into zawo bhala ngazo ziyinkinga, into ezingavunyelwa, into ezisabekayo, lawe besabe ngoba bala amabhodi abo, lawe besabe ukuthi abantu bazakuthi kanti sokunjani. Uvithi vele abahlanya babhala into ezingaqondile, kodwa into ezingaqondile lweziyimfihlo ziyenza ukuthi abantu baphumelele, babone ukubonakala kwezinto ngoba lifihlafihla kakuphumi.
UVirginia ngomunye wabasungula inhlanganiso ye-Women Writers njalo elamabhuku alodumo agoqela elithi Desperate Destiny, Grey Angels, Highway Queen, lelithi Robbed of Dignity kunye lama-anthology amanenginengi ezidindela yedwa ke okuthiwa yi-self-publishing. Ingcitshi yezamabhuku efundisa ekolitshini elikhulu leKwame Nkrumah University eKabwe Ngwele, Zambia, usikhwicha mfundo Joseph Lubanda Mathe uthi abantu kumele beqakathekise umsebenzi wokubhala, ethi yena wenza uphenyo kwabuhlobo lwesitonga lama toka leya abatholakala ke ngezansi yeZambia. Uthi ke kuqakathekile ukuthi imbali yesiko labo ibhalwe phansi ilondolozeke.
Onga iliterature yabo ayikho on documentary, ayikho deep phezulu kuphela, ayiyo deep civil. That's why I study lay siyenza ukuthi sikwanise kwenza deep literature ya culture ya technologies that they have ukuthi zibhalwe abantwana esikolweni babale ba develop interest ya culture yesto.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuthi indimi okugoqela ezikhulunywa ngabalutshwana zibhalwe phansi. Lolwazi lwendulo kungaba ngezokwelapha, ukulungiswa kwezinto, inganekwane lokunye konke kube kungwalo lolu lwazi ludluliselwe phambili. UVirginia Phiri uthi abalobi abatsha kabasebenzelane labalobi abalolwazi ukuze lamabhuku abo aphume ephelele kungela kuphambaniseka okunengi.
Kusamele kucaciswe, kucaciswe into zonakele. Kathesi uGrey Angels wamaphuma lapha ngoMatch, into sesiqedile, angazi ukuthi kwahamba njani, okunye kwaba ngamanyala. Ngayiwithdraw umhlaba wonke jikelele, ngawithdraw ngoba mina ingwalo zami zonke zicacile, ngawithdraw imali yahambe nengi, kodwa kathesi sokulungiswa. Akuvele, kusamele kucace, ye umuntu abuze kwindlela ibuzwa kwabaphambili.
Abalobi bathika kubuyelwe kundlela zakudala, abantu babhale ingwalo ezilohlonzi besebenzelana labahleli bamabhuku, lalapho umlobi sekudingakela ukuthi adindise ibhuku lakhe hathi ukuzenzela wedwa, njalo abhadale abahleli njalo njalo labazokwenza ukuthi ibhuku lakho libukeke okuthiwa ngama-designers. Ingcwethi ezinenge ebezikulu umhlangano zithi abalobi abalolwazi olujulileyo asebele minyaka bekulumsebenzi bakhona, njalo banengi abazimiseleyo ukuphathisa abasacathulayo ukuze labo bethuthuke. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.